uhulumende wathi evula izikolo lezi wathi yena uzathatha wonke amanyathelo ukuthi avikele ababalisi abantwana besikolo lezisebenzi like lapha ngikhulumele i-ancillary work laba abasebenzi esikolo abangasobabalisi kodwa akwenzanga konke okwakumele bekwenze ukuvikela wonke umuntu otholakala esikolo ukuthi azithole evikelekile kulo mkhuhlane. Why ngisitsho njalo ukuthi kawuthathanga konke lokhu? Wayevele ethembisile yena uhulumende lapho evula isikolo ethena wonke umbalisi lomntwana wesikolo kwezamekashi ukuthi bonke bazathestwa umkhuhlane. And ngokubona kwamalubana zathestwa sonke izikolo zingakavulwa khona pana uteacher, umntwana wesikolo, abasebenzi esikolo khona abantu abangasobabalisi abasebathe ancillary work. Aluba savikela kakhulu abantu abaningi. Wayethi okwakuzenzakala ukuthi ezatholakala ela umkhuhlane lo babehle bebona ukuthi bafikele njani abangakabi lawo la yena lo lawo bamsize njani. So okutsho ukuthi savula izikolo sonke abalomkhuhlane labangela mkhuhlane kwaba idibadiba ezikolo and that's why now sibona umkhuhlane sokuqala ukumemetheka ezikolo phandle la.
Ziyalandelwa yini iziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane?
Eziningi izikolo othi ufika khona uthole akula running water, akula ma-sanitizer, abantwana bageza ngamanzi nje just lakho nxa amanzi ekhona. So siyamangala ukuthi imali ababekhuluma ngayo ukuthi babeyibeke eceleni ekwakumele ibe yiyo encedisana lezikolo ukuthi zitholakale zila ama-requirements lokuthi ezinye izikolo ezihlangana lazo lapha zila yona nje just basic hygiene. Kuba lobunzima obutholakala izikolo, uthole ezinye izikolo ezilabazali abazwisisayo sezicela uncedo ebazalini ukuthi benelise ukuthenga izinto ezifunakalayo for ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID. Okunye engibona engani kuqakathekile ukuthi kwenzakale njengoba nje uhulumende simazi ukuthi ezikhathini eziningi siyamxwayisa kodwa kwenzeka ukuthi basilalele thina njengababalisi. Mina embona engani kungasiza kakhulu ukuthi i-teacher labantwana besikolo wonke umuntu kathestwe kwazakale lo mkhuhlane longela mkhuhlane kuzasisiza.